Ingcwethi zemfundo ziphathe indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezimayelana ngendlela zokudinga usizo lwembadalo yezifundo, ukwehlukana kwamasiko, i-cultural shock ngesilungu, lokuthi umuntu angakhetha njani ikholishi elingamsiza emfundweni zakhe. Umnumzana Sam Brown obemele ikholishi le-Brigham Young University kulumbuthano uphathe udaba olumayelana lombuzo othanda ukubuzwa ngabantu abaningi abalesifiso sokufunda kwele Melika olokudinga usizo olwezimali zomfundo.
Ithuba likhona lokuthi abafundi abadabuka phesheya bathole usizo lwemali yemfundo. Kuya ngokuthi ulesifiso sokufunda ngaphi njalo ukuthi uzabe ufundani. Umzekeliso yokuthi laba abalesifiso sokufunda ngezenotho lokuthiwa yi-accounting, ithuba likhona lokuthi uhlangothi lwekholeji olukhangelane lakho lokhu luvezele izifundi ezingakwenza ukuthi zithole imali yemfundo eziyidingayo. Namakampani atshiyeneyo anika imali izifundi ngesikhathi nxa beyidinga, kodwa kumele bayibise le nxa sebeqedile izifundo zabo.
Enye njalo into ephathwe kumbuthano lo lubandlululo kubantu abadabukela kwamanye amazwe ngabakwamanye amazwe. Umnumzana Raj Bhagava ofundisa ekholeji le-Stanford University ngase-California yena uthi kubaluleke kakhulu ukuthi umfundi angaqala ukubona ngani kulo bandlululo ekholejini lapho afunda khona, kume aphangise azise iziphathamandla zekholeji zise zenze konke okusemandleni azo ukulungisisa lolu daba.
Nxa sikhuluma ngobandlululo kumele kubekwe sobala okumele isifundi sibekwazi, ikakhulu nxa sona sibandlulula. Ngolwazi lwami amakoliji amaningi athatha izifundi ezivela endaweni ezijiyeneyo.
Unkosikazi Karen Papon laye oyingcwethi kwezemfundo uphathe indaba zomthetho esithi abadabuka kwamanye amazwe kumele baziphathe njani kwele Melika ukuze bengaphula umthetho welizwe njalo balandele isivumelwano sokufunda kwele Melika ngokusemthethweni.
Ngombono wami kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi abadabuka kwamanye amazwe babambisane nengcwethi ukuze bafunde ngemithetho yeMelika. Ingcwethi kumele zibafundise izinto ezibalulekile ezifana lokuthi ivisa yesifundi iyamvumela na ukusebenza kule Melika, njalo lokuthi izifundi zilamathuba anjani okusebenza kuleli lizwe. Kumele babekwazi ukuthi akumelanga bashiye izifundo zabo mahlayana nje.
UPapon uphinde waphatha udaba olumayelana ngokubaluleka okwesikhathi sokwazi ikholishi ese-orientation okumele kwenziwe ngabafundi abadabukela phesheya.
Ngombono wami luhlelo olubalulekile kakhulu ekholishini lethu olokuxoxisana labafundi abadabuka phesheya ole-orientation. Kuhlelo lolu sibafundisa ukuthi bangaphatha njani imali yabo, okune njalo sibafundisa ukuthi benze njani ezifundweni zabo eMelika lokuthi bangathola njani imisebenzi yezifundo eyama-internships. Sibafundisa lokuthi badinge njani imisebenzi nxa sebeqedile izifundo zabo.
Ingcwethi zonke ebezikhona embuthwaneni lo zivumelane lemibono yabantu abafana lommeli weMelika eZimbabwe u-Ambassador Harry Thomas othi abafundi abadabuka phesheya bayasebenza kahle ukuthuthukisa umphakathini lenotho yelizwe. Ingcwethi lezi zithi amakholishini wonke kwele Melika ayathakazela abafundi abadabuka kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingumichael Wabe.